recommend ukuphambana sokuvala lapha nasinoza abantu abasemakhaya kusokwenzima ngoba abantu abasemakhaya sebejethukathiselana bona umuntu ejethukathiselana isintshana nezinkomo kuba nzima emuntwini ofuna ukuhambisa umbongo nge-one ton or i-half ton. So nxa usuhaya imota uyise e-GNB so njengoba ama-fuel ekhwelile ama-prices ekhwelile so imali yakho zeliphile ukuhayela imoto egcina wasathola kuhle.
Uyakusekela ukuthi abantu bathengiselane sizini?
Ya niyakusekelana bafunele ukuthengiselana nje akho khona kuzenzakala.
Ngicela ufake izizathu khona
ungakuthi umakhelwane wami akalamali efuna ukuthi anginike inkomo kumbe anginike imbuzi ngomumbu so mina basezinika umumbu yena anginike inkomo kuyokuright ke lapho nalo ukuthi ngithathe umumbu wami nge-CGP siyathiwa imali RDGs ezaphuza ukungena ngesitithani siyangena izinto esezikhwelile ayisena value.
Ndingathi kodwa wena nxa sukhangele uhulumendena phela uthi abantu nxa lingathenga komunye umuntu uyagcina usuthengisa ngemali ephezulu so yikho bakwenzayo phela ukuthi bathi sokumele kuvinjwe konke lokho ngoba abantu bagcina kusenza ukuthi intengo yempahla ikhuphuke ikakhulu impuphu lokunye akunjalo mnumzane.
Hayi so sasingathengiswanga ngentengo ephezulu siye sikhulumiseni sasuthuthwa xa sithengiselana umumbu emakhaya amabhayeti sithathana ngentengo yempuphu ukuthi impuphu ezitolo isikhuphuke kungakanani kodwa-ke ibhakede lami lalingazange lafike kumtengo ka-20 kg impuphu lalingaphansi.
Yes singathi-ke wena kodwa nxa ukhangele sibula abantu lokhu bethengiselana yini amabele
bathengisela bafile emakhaya kodwa-ke anti nje okovalayo ukuthi kubonakala sukuthi umumbu wakho nemota sibuthatha ngiyosusa ithumbe ngosuka ekhezi sizothengisa itsholojo yikho lapho nasho ukuthi kuzomambukisa kodwa-ke ma siyothengiselana nje kuhapha ituze khonapho hhayi ayikho inkinga lapho.